yena ubalekele why angabuyi azomela into yakhe akugqede ngokuqala okwesibili singile sisizi ukubonakala indaba into lezisenziwa ngapha kithi ke lamandebele emashweni ningala kula abantu abenzenjalo bayafunda babo even nama teachers sikhuluma kathesi ngikhangela i-analysis yama-percentages ama-teacher abuyela ezikolo ngale mashoneni inumber yakhona inani lakhona lingani liphezulu sibili bayadlula i-average of 70% ama-teacher afundisayo owakathesi kodwa ungabuya ngapha kwelakithi elamandebele balutshwani ama-teacher abafundisayo abaningi abangapha kithi bazihlalele benze izinto ezinjengayena lo okhipha abantwana emaklasini singasibhadala amafizi wona idura kangaka abakhiphe eklasini esiyabasa ezitaradini lokhona yinto emele sizenzele sodwa singabadala ngale why sifuna ukuinvolva abantwana entweni engayishiyo abantwana bethu sifuna bafunde sigcina sesikhala ngokuthi even kubonast abasangeni ngoba abala ama-qualifications angkona abala omaths ama-science subject bekubekesiba labantu abaziqoqoto njengalo ndoda lo okhipha abantwana ezikolo basabe estridini ngangazithumelene azingenele estridini xa ufuna estridini ungasebenzisi abantwana babanye abantu especially abantwana bethu emathembeleni ngapha sifuna labo bafunde babe isikhwicamfundo hathi into ke sikubona amanyala lawa ayenzakalayo
siyabona njalo ukuthi uthi abangani bakhe umntanakhe labanye abantu abamaziyo sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida ama-CIO labanye abathize pho ke kuya ngaphi konke lokhu golide
ngakuye yena azoziphindileyo intona wayizama ukwenzani enzeti yona ungahlishwa labo umntana njani nobona kathesi sephengufela amafufu nabangani bakusefela amafufu yena kathesi seqazile kathesi ngikhuluma so mbinjana mbinjana zakuzo ntona usethole iviza usewilekile sizama uzezekhuluma esekustudio 7 khona ngapho emelika very very soon yindlela abayenza abantu ngayo le